Abajimazi bathi bancedisana lorhulumente ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impuphu kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Ngqabutho Moyo ovela kunhlanganiso yejimazi uthi bakhulumisane labosomabhizimusi abathengisa impuphu ukuthi kube nesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangene lama-retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiya phambili impuphu iyabe itholakala njani emagross ezitolo lokuthi thina sibazise as grain millers izinto sesizenzile ukuze impuphu itholakale kuhle kusiya phambili. Ikakhulu ukuthi sesiqalisa uku-import umumbu sincedisana ne-government ngoba ukuze sisebenze sort of private sector asingeke senelisi ukucover everything but singase sincedisane ne-government lohulumente singenelisi ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impuphu. I-subsidy program yiyo eyahlala ikhona. Ukuthi i-price izabuya ngaphathezi lami angilampendulo yangakhonokho.
Umnumzana Winos Dube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abe-Grain Millers Association of Zimbabwe.
Kube umhlangano lapho enjengokade besitela bevikela ukuthi bona njengenhlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubhizinesi bawungenise ezweni bezogaya impuphu ithengiselwe abantu. Yikho-ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinisi abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzange ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu kuzanye ukuvikela ukubana i-product leyi impuphu leyi ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka zithengiswa ngaphandle kuzanje into kezihanjiswe ngendlela efaneleyo ukuphume.
Umnumzana Dube uthi okuthokozisayo ukuthi uhulumende lokhu eqinisa ukuncedisa ama-millers ukuze bathole umumbu abantu bathole impuphu.
Kuhle kusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokhe eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ez ukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu usenzele ithi intengo yena lifike ebantwini uza kuqhubeka eyenza umamilazi bona banoma umumbu lawo bezidinge. Yikho sikhangelele ukubana impuphu kayibe khona abantu bayenelise ukuthi bayithenge njalo ibe ilokhu iyimpuphu ethengiswa ngemali eyeneliswa ngabantu kungenxa yokuthi sinanzelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahluka abantu bayithole. Njalo sikhalele ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliswa umuntu wonke ngoba ikudla okuqadileyo eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele ibe le mpuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila. Kulaba abathengisayo ama-retailers sicela kube lobuqotho.
Umnumzana Reason Thembe Thembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono.
Besikhangelele ukuthi i-price yempuphu ichinge so that we can have a benefit that sizuze something then in the distribution yakhona. As of now the distribution is very poor. Impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as fair sithi about a month singela mpuphu impuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela na ungena cash awuthole ukhangele ukuthi government layo isincede khonapho ku-distribution and i-price of itself futhi khona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze i-profit for the distribution.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyenwe iStudio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki.
Kulosizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu. Khathesi sivukele ukuyalinda khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu.
Inhlanganiso yeJimaz iveze ukuba izimisele ukuthi ilisane le ndlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe. Lokhu kwenze labathengisa impuphu babe nethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo Ngingubathabile Masuku.